ngingathi nje into eziyisikhombisa zona lezi esikhuluma ngazo yizinto ezikhangela lo ngokuthi ukuvota ilungelo lomuntu lokuvota sikhangela ukuthi kulenhlanganiso ezithize ezilaba ezabantu abangenelisi ukuvota nxa sikhangela njani laba abanye kwamanye amazwe abakudiaspora sikhangela laba abasebemajele ukuthi abantu abasemajele behluleka abana thuba lokuyavota sikhangele labanye ababesingathi abagogekileyo abanye labanye ababesesibhedlela ngelanga lokuvota ukuthi abasoze benelisi. Okunye ukukhangela okokuthi ukhetho luzahanjiswa njani ukuthi njengokuthi esingathi electoral environment ukulwisana ukuthi into ze-violence ukuthi umuntu engasuthisekanga ngokhetho kuyamele kulungisise njani uyahambe siyahambe ekhothe siyakhulumani njalo lokuthi uhamba lokho esithi ngama-grievance handling procedures njalo sikhangele into adike yahlupha kumkhetho ezedluleyo udaba lokuthi impumela yokhetho ihanjiswa njani ekusukela ekubaleni kwamavoti kuze kuye announce kusiyakhulunyiswana ukuthi ngubani owinile njalo ninjani njalo nokuthi amavoti asuka njani ku-polling station aze yefika ku-national command center lapha kumele announce khona ikakhulu nxa sikhangela ku-president sibona ukuthi bekunokunye ade kungahambi kuhle khonapho ngamafitshane phakathi kwezinto eziyisikhombisa angikhulumanga zonke ziningi.
Kungabe kuzimpawu ezintsha lezi yini kumbe leziyane lalivele lixoxe ngazo seliziqoqile nje ukuthi zibe kulolu gwalo lizaluqhubela abantu yini ukuthi belubale?
Senze ama-copies athize sizaqhubela abantu sibanike abantu bebale ngoba thina inhloso yethu nxa ukhangela evindalaba sibanxusileyo ngabantu abamqoka nxa kukhangela indaba zoguqila imithetho zekhetho yiwo abantu ethi nxa sokukhulunywa ngendaba yama-electoral reforms sizahlala labo ndawo onye sibonisana lokho esingathi ngama-negotiations sinegotiate ukuthi ukhetho lethu luhambe njani. Nxa sikhangelana ngodaba lokhetho constitution ukufaka mgceke ilama-provisions amahle kakhulu not just eZimbabwe kuphela but ku-Africa jikelele okokuthi ngabe i-constitution yethu iyalandelwa ngabe akula kukhonona okuthize. So thina njengebandla sikhangele ukuthi i-constitution ilungile kakhulu kodwa nje umthetho okhandane nozokhetho i-electoral act kulokunye okungahambiyo kuhle njalo akuhambelani lalokho okhona kwi-constitution lokho esingathi i-alignment of i-electoral act yethu ku-constitution. So thina ugwalo lethu lolu asonto ezintsha kakhulu but izinto esizibonayo esihlangane lazo kwintetho ezidlulileyo njalo lokuthi nasikhangela ukhetho ka-2018 kulama observer missions ababevela ku-SADC African Union European Union bathe bebona ukuthi ukhetho ka-2018 lwahanjiswa njani basebeyafaka ama-recommendations abo ukuthi nxa ukhetho luzayo ilizwe leZimbabwe kumele lungisise izinto ezithize. So sikhangela ukuthi one imithetho leyi eminye yangikhona nje iningi kakhona ikhangela thiwa lokho esingathi ngama-administrative reforms okokuthi ukusebenza kwezekhi yikho kumele kuguqulwe asomthetho omutsha but ukuthi kuguqule ukusebenza kwezekhi ukuze kuhambelane lalokho okuku-constitution. So sizabona njalo ukuthi kule minye imithetho esingathi ngama-legislative reforms okuthi kusalela ukuthi abantu ama-MPs ethu asephalamende bonke kumele behlale phansi befake imithetho yokhetho ukuze kuhambelane lalokho okuseku-constitution and then kube lalokho esingathi ngama-political reforms lokho ukukhangela nje i-environment zakhathesi kulokukhonona okuthize ukuthi emakhaya abantu bayancindezela isikafu kulokwethusela sikwezinye indawo kulokukhonona ngendlela ukusebenza kwezinduna kumbe osabhuku ekwethuseleni abantu njalo kube le ndaba lelo ukuthi kuthiwa ama-assisted voters abantu bayafosa ukuthi bethi bona bakwanisa ukubala khona bezancedisa ukuvota loku umuntu ade befuna ukumkhetha begcine bengamkhethanga kumbe even sikhala kakhulu ngendaba ye-code of conduct ukuthi abamaphephandaba indlela abasebenza ngayo yindlela efaneleyo ekhangela elandela amalungelo